so kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 22 kunhlangula 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
nxa uhamba lapha eplant uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu ba sanitizer loku sanitizer lema shop nxa ufika uthola silukulezi kuphu zamanzi
Kupu pea bantu haba lichu milantatu 13 ni ngomkuhlane we COVID-19 Zimbabwe izolo.
Kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaleta izixazululo.
Ibandla le-MDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora ukhulumeni emhlanganweni awenze lo mongameli mnangagwa. Inkampani yetreka ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise isakhiwo sayo kobulawayo kuthange. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupe abantu abalichumi lantatu 13 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 416 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1685. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane 44,195. Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo usubhahe kakhulu endaweni ezivaliweyo ezifana leKaripa, iMakonde, iKaroiga yeleKwekwe. Udla njalo uBhedu endaweni ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin lasemalokitshini akobulawayo abalisa inkulumane yeMakandeni kanye lamanye asinyakatho yedolobho. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo baphansi kwenkulungwane eyodwa 936. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane 1183. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 704,001. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 436,851. Lanxa abanye bebikwa bengayilandeli imigoqo eqiniswe nguhulumente ngenjongo yokwehlisa lomkhuhlane ePlumtree khona babikwa beyilandela. Ngokutsho kwesiphathamandla senhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association umnumzana Richard Khumalo,
okukhona ukuthi abantu bazilandela izixwayiso zikahulumende bagqoka amamaski. Unxa uhamba lapha ePlumtree uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu bayasanitizer loku sanitizer lema shop nxa ufika uthola silukulezi kuphu zamanzi ezilomuthi phakathi sepa yokuthi behlambe izandla zabo. Njalo okunye okukhona lapha ukuhlatshwa abantu bayahlatshwa sibili ngobunengi. Sibili ukukhanya injection abantu bayemukela ngazo zonke izandla sibili. So akulanto engani iyasoleka.
Labo ababe bethe babanjwa lomkhuhlane ungathi bayanakekelwa kuhle yini?
Uhulumende ukhanya uyabanakekela ngoba sikhuluma kunje kule wadi ekhona eyokuthi nxa uthe wabanjwa lomkhuhlane uhanjiswa khona ngale sibili usiyatreatwa uphume susilile. Ngaleyo ndlela yikho okwenza lathi sibone ukuthi hayi uhulumende uyabanakekela labo bantu.
idolobho ngedolobho lilenkinga zalo khona ngapho ePlumtree kuyini okuhluphayo elingathanda kulungisiswa
ya lapha ePlumtree esingafisa ukuthi kulungisiswe baba njobani usitho kulodaba lamasuwa phonzi awe Plumtree Town lapho ohamba khona ingcekeza sesike sakhuluma le local authority iPlumtree Town ngalo uhlupho lwakhona amasuwa phonzi lawa abantwana basuka besiyabhukutsha khona ngale ngenxa yokuswelakala kwama swimming pool becine begalula ngobuningi khona ngale so sihlezi silama cases amaningi okugalula kwabantwana ngakho ke bese sikhulume le local authority ukuthi kungcono amasuwa phonzi lawa efenselwe njengemadorobheni wonke ungaye emadorobheni wonke awelizwe uzathola ukuthi amasuwa phonzi avalelwe awethu ngapha ePlumtree Town ngafenselwanga lenkomo sikhuluma kunje zinatha khona phana idoti kubuye futhi kubulawe inyama lana ingene emabhutsha sithenga amathumbu engasahlambulukanga so sifisa ukuthi udaba lolu lulungisiswe yilocal authority kufakwe ifence
Umnumzana Richard Khumalo ngohlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association. Inkampani yeTrega kobulawayo ithi isadingisisa imbangela yomlilo oqhamuke wachisa izakhiwo zayo kugatsha lwayo lweMonarch Steel kuCameroon kuleli dolobho. Umqondisi walenkampani umnumzana Patrick Mawovera utshele umsakazo weZBC ukuthi ubengeke achaze okuningi okwamanje andubana baqede uphenyo lwabo. Itreka ngenye yamankampani ambalwa aloke esebenza njalo eqhatsha abantu kobulawayo. Amankampani amanengi avala ngenxa yokudilika komnotho kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kweli kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampani enkulu kakhulu eyalapha ekobulawayo iTrega abanye bathi iMonarch kuyafanana nekampani. Into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu impahla ezilahlekileyo khonaphana kusithiwa ukuthi ikampani ukuze ivuke futhi izaba lokudondombela okuthile ngoba isilahlekelwe imali eningi okungaba yimpahla okungaba yimtshina phezu kwalokho futhi bese sisiya ngaphe ezisebenzini siyananzela ukuthi ikampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhathiweyo kodwa ngenxa leyo kampani sokube lomonakalo njengalowo kwaba lokulahleka kwempahla kwaba lokulimala kwemitshina kusegcikeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa ziqine seziphelwe umsebenzi ngesizathu sokuthi lapha kade besebenza khona sokube lalo umonakalo engxenye njengekhampani enkulu enjengomonarch ingafisa ukuba nincedwe kakhulu lapha sezikhale uhulumende ukuthi ngabe kube lenje into enjengaleyo uhulumende layangenele ancedise ukuba naleyi khampani ivuselelwe masinya ngoba iyikhampani ebincedisa kakhulu kwezomnotho welizwe incedisa njalo lezimuno ngoba niqhatshile abantu abasebenza khona abalemuli esingama-extended families abakhangelekizwe incedisa njalo lakulocal authority khonapha ku-city council ukuthi iyikhampani ebhadala imali eziphezulu esingathi ngezemithelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery ben sile themba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engalahlelwa ngumsebenzi
khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo omonarch lamanye nje elokhu eqhatsha yini abantu abaningi.
Well eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho welizwe azimanga kuhle amakhampani amaningi eqinisweni ayaqhula abantu abaqhathwe abasafani lezolo. Yebo kambi ikhampani njengemonarch ingeyinye amakhampani amalutshwana aloke eqhatshile abantu esingathi thina ngabantu abaningi lanxa inani lingabe lehla kancane kodwa ngamakhampani esiwathembileyo kodwa nxa sesigcwala ke sesikhayela ibhelimonti njengokuningi bayo eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona amakhampani amaningi sawavala amakhampani amaningi anaye asebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi uthole ikhampani eyela abantu abangama-4,000 kathesi uzawutshe uzathole lama-200 kube lezinye sezavala completely ungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi kusezikwateni uthwela phana ukuthi ikhampani siyalisa out yak kunywa kunywa songeno indigenous bagcwala iganga lonke nxa kule industry lapha kobulawayo ivela isekho eqinisweni besikhala ukuthi uhulumende okwaba le mzamo yedimafu yani yaqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kusela amakhampani lakho kwakwazanyazwa government of national unity sakhona wedlula kwedlula kwamakhonapho kade sisola makuwezwa kala kuphela sekhozo kugijiswa kuthiwa yama SMEs asithwa wrong kodwa ke asebenzayo la uzananzela ukuthi asekhatha abantu abalutshwana labona kanokho nabasebenza iqiniso eliningi labo abaholi ngesikhathi le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisa ukuthi nxa sikhuluma i-poverty timeline esikubo 39,000 zimdola ngenyanga khathi abantu abaningi velela kwe-afina abafiki kuleyo mali so kuyatshengisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona abantu sebephonga ubambela khona phana ukuthi bona abalutshwana singenzani ngoba abantu kungelabangabamba khona
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yesisebenzi iZCTU.
Yebo 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 mtsaka kwamuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe B connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe covid 19 elizweni sikhangela njalo ukuthi ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo sokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe No 8 ntambama
Ivandla le MDCT liyala ukuveza imininingwana yomhlangano oqhutshwe ngomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lo mongameli yamasoni Mnangagwa ngeviki edluleyo Leli bandla lisolwe ngabanengi ngemva kokubika kwephephandaba lezi standard ngesonto ukuthi umnumzana Monzora ucele uMnangagwa ukuthi engavumeli kusenziwa ukhetho lwama-by elections. Abebandla le MDC Alliance bakusolile kakhulu lokhu besithi uMonzora kafuni kwenziwe ukhetho ngoba ekwazi ukuthi ibandla lakhe lizanqotshwa lihle libe yimbali. Sixoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube
odaba lwengxoxo nkulumo olwethulwe ngubaba uDouglas Monzora umkhokheli weMDCT ludaba okukade lwavunyelwana ebandleni leMDCT ukuthi yebo kambe ukhetho siyalufuna njalo silufuna lukhululekile ngezikhathi zonke kodwa alona ngokwalo lulodwa aluze lwaqeda zonke inhlupho zabantwana bezimbabwe kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo kwezemkhonomi welizwe ngoba abantu kabahlalisekanga kuhle kwezemkhonomi yelizwe isimo sinzima wonke umuntu uyakubona wonke umuntu uyakuzwa kweze politics yezimbabwe into kazimanga kuhle abantu bonke baya ubona njalo bayakuzwa kanti nje lenhlala kahle kaZulu jikelele hathi ayikho esimeni esipha ukuthi silizwe elikhululekileyo elizenzela zonke izinqumo ngempilo zazo ngakho ke thina njengebandla leMDCT sikubone kufanele ukuthi siqalise lezo ngxoxo nkulumo ekuhlonipheni ke lezo ngxoxo nkulumo yikho singazange sifise ukuthi esikwethule kumongameli kuchaphaka emphakathini kungakabi lokutshintshana kwemibono phakathi kwebandla lethu laye umongameli welizwe ngoba lezi zingxoxo okumele ekugcineni kwazo zidonse bonke abantwana bezimbabwe baphatheke ngoba isifiso sethu njengebandla yikuthi sakhe izimbabwe ekuthatha yonke imibono yabantu abakupolitiki yabantu abakunkolo yabantu abakungatsha zonke nje zempilo yethu njengabantwana bezimbabwe ngakho ayisiyo mfihlo ukuthi sikhuluma lohulumende
iphephandaba leStandard libika ukuba uMonzora ucele uMongameli Mnangagwa ukuthi engaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by elections okuyinto esolwa ngabantu abanengi ikakhulu abe MDC Alliance Yebo ikwa ukucelileyo yini kumnanga kwakhonoko?
Ashi leli phephandaba lifana lomuntu nje ophosele umambule edamu wazibambela amadlamehlo, wazibambela omankala, wazibambela oxamu, azikho nje inhlanzi yemambule nakhe uStandard. Abantu kabangithuselwa ngamaphephandaba anjalo, abantu kabangadozelwa ekuthini balulaze udaba lwengxoxo nkulumo elolu osolusukumile, ngoba lolu daba olohlose uku uleta impila kahle yababantu.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se MDCT. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ivika ukuba umkhwenyana kaMgave umnumzana Simba Chikore Mutsawuni ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo ekade ebhekane lalo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi isidumbu sowake waba ngumongameli weleZambia umnumzana Kenneth Kaunda sizahanjiswa ezabelweni zonke zelizwe ukuze avaleliswe nguZulu kusukela mhlaka 25 kulinyanga kusiyafika mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Songu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani boDube khona ngapho lenjani khona ngapho eAmerica liyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo lonke basakazi bama bahle sithandekile bonke ngeke ngiliqedhe. Hey, hayi siyabona mphela awukhulumayo uLino Brown ngkhona lapha eMidrand. Hey, hayi siyakubona lokho esikubona ngapha eZimbabwe, mina mvile ekhaya izolo bense ekhaya mbonile mina amapolisa bengihamba ngemoto. Hawu uli ku roadblock uhamba ngemoto emapolisini futhi awudluli ungajiya nga 100 rand or 50 rand yumsebenzi abawaziyo ababekelwe emgwaqweni. I-roadblock le roadblock uhambe njiya 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand ma uthi awunayo leyo mali imoto yabotshwa. Ukuthi ibotshelani awukwazi ukuthi yabobotshelwani ngoba uyabunamaphepha akwanileyo, ulilayisensi yakho, imoto isemthethweni, konke kusemthethweni, subotshwa. Kwezimbabwe lokhwana i-corruption yasezimbabwe aya izani u-p f ngokuthi sokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni. Sike sifake omunye mebhuza uzaba lothintsho. Sike sifake omunye and then singakuvumi kathesi singamaZimbabweni sonke. Ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe nguTsvangirai besithi ha-a kadliwanga lo vota akuphindwe futhi ukuvota. Ha-a singakuvumi lokhwana. Lokhwana kwayenzeka lakhompa kumgabe akuphindi kwenzeke futhi singaphinde sikuvume. Mabe ngathi siphinde futhi bengadliwa bethi siphinde kuvota. Ngiyabe ngifisa wonke amaZimbabwe nesukumele phezulu, whether umshona, whether umkhalanga, whether umdebele, whether umtonga, whether uyini, sisukumele sonke phezulu sile sithi athina sakuvumi lokho, asisayi kuvota, thina sesivotile sokukwanile ipresident ile esikhethile ewinile. Noma uyine ngabantu abangu 10 edlule umnanga kakho ngabantu abangu 10 kumbe edlule ngabantu abangu 5 uyinile. Eh uyabuwinile nje ibhora ungathi udlala ibhora ungathi udlala ibhora olinga wina nge 1 mil akuthi ukuthi alidliwanga kuthiwa lidliwe 1 mil udliwe. So yena ngonjani lo angafuna ukudliwa 1 mil? Hayi kumele edle evume ukudliwa, odliwe edliwe kule game vele. Hayi asisayenzi lokho ukuthi hey kumele ube lama vote angaka inkundla uzokwanisa ukubambila izwi uthathe uphathe izintamba asakungeni lokho. Thina sifuna ukuthi ungathi udliwe ngabantu abangu 2 phume esihlalweni anthu udliwe udliwe na udliwe vele udliwe. Ey asisukumele niphezulu sivoteni. Ngiyabonga inkosi Busisi.
Salubonani, salubonani balaleli be-Studio 7. Lo mbuzo la ukuthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe, uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi ingalungi? Ukuthi thina esaqalisa le MDC ngo-1998 wenzwa amasgeawi. Utsangira yesidingo yothwela amakhiye okudla okuvala lokuvula. Ngemva kweminyaka emibili emithathu ukudla kwavaleka, imali yaswelakala lalamuhla. So kuliqiniso ukuthi abantu be-MDC yibo abayenza iZimbabwe yaba wesi. Yaswela imali, yaswela ukudla. Izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abe-MDC bafuna ukungena esihlalweni nge-economy. So alike limbuzele uChamisa ukuthi uthweleni yena okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke sinsingaka sijima siye emazweni yena sithene ungakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo.
Sanibonani kustudio 7 ebulisa nezihlobo zonke ezisendaweni ezithine. Ngithi ube siyazamana ukuthi sibambaneni kwenzela ukuthi ilizwe lakithi livuke kahle. Ukhuluma ngumhulu lesifiso sokuthi ube ilizwe liyakhathwa emandebeleni kusetshenziswa ibhoda le eyakhulunywayo. AmaNdebele bewodwa lamashona ebewodwa ngoba kuyoba nzima ukuthi amashona asize ngalutho kuzima. And siyacela ukuthi lo 2023 bengarobhi bengavotisi abantu abafakudala. Sizotry ukuthi siyevota ngobuningi kodwa bengarobhi phela, bevotisa abantu abangekhoyo. Sicela ukuthi lamaphoyisa azobe khona abheke kahle ukuthi abarobhi na, ngoba silesifiso sokuthi manje iZamkhefu iphume sikhathele ngayo ayisizi ngalutho. Okwaye babetshontsha kuphela izimali. Siyacela ukuba namanje iphume esihlalweni asisayifuni iZamkhefu. IZamkhefu sikhathele ngani, akungene inye engenayo Mthwakazi or MDC. Sike sizame inye maybe ngalethu obungcono.
Salibonani kustudio 7 ndinjani basakazi westudio 7 labalaleli westudio 7. Besicela lisedlulisele lo mlayezo esizweni sonke, kuze amakhosi akithi, induna zakithi zonke, kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwaMthwakazi. Silo mbuzo ofuna ukuthi lisincedise khona. Cela ukubuza ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini, igcotshwa nini inkosi yakithi. Sesicela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni. Siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni. Lesizwe sibuyele la esasivele sikhona endulo. Siyacela lisibuze lisizwe. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. UZulu wakwele Ethiopia ubevota izolo kukhetho uhulumende athi ngolwakuqala ukuqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Intathelizindaba yeVoice of America uHeather Murdock ubike ukuba ukhetho lolu luza ngesikhathi kulempi esigabeni seTigray kulelo lizwe. Abezomvikela kwele Nigeria venelise ukuhlenga abafundi abayisishiyangalombili kanye lababalisi abathathu abathunjwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Intathelizindaba yeVoice of America uTimothy Obiezu ubike ukuba abathumbi babafundi laba babulale abathathu. Abathunjiweyo bonke bafika phose ikhulu 90 njalo abanye abakaziwa ukuthi bangaphi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden ubekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngobunengi ukuze bangene kukhefu likazibuse ele-Independence mhlaka 4 ngenyanga ezayo. So kuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% ukuze ilizwe livulwe. K Kepha incwadi kwezempilakahle zithi lokhu kulakho ukungafezeki nanku okwamanje sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% kanti sebevalutshana njalo abazinikela ukuhlatshwa kulezinsuku. Ingcwethi zithi abantu bengekela ukuhlatshwa umkhakha ohlasela ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulakho ukudala umonakalo omkhulu eMelika. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, izigaba ezihambela muva ekuhlabeni abantu zigoqela i-Alabama, i-Arkansas, i-Louisiana, Mississippi, Tennessee kanye le-Wyoming. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi ama-state law o-Alabama, Wyoming and all the likes balama Republican governors who in fact have been on the forefront ukuthi bangancedisi or ukufaka ama-infrastructures ancedisa abantu be-state yona leyo. Singabona ama-states amaningi they have involved i-National Guard, ama-churches, i-administrations lama-cities ukuthi banikeze abantu lokho kubatshengisayo ukuthi i-COVID is not the mark of the beast and all these other conspiracy theories.
Umongameli Biden wathi abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze kuthi kusiyafika usuku lwe-independence mhla ka-4 ngenyanga ezayo ilizwe libe selivuliwe. Ubona lokho kungenzeka yini inxa sikhangela abantu asebehlatshiwe okwamanje?
Ama numbers angkhona kathesi lokhe engathiwa they are on the other side of the charts abafuna ukuthi zibe khona at 70%. Into ehluphayo mnumzana Nkomo is you cannot tell human beings what to do. A lot of times umuntu uzakhetha into afuna ukuyenza ngoba they have the belief ukuthi they have the freedom of rights and the freedom of expression. And siyabona ukuthi amanye ama communities njengama Mennonites, ama Amish and all these other Christian groups vele they've always had a suspicion over vaccination le prenatal care before igciwani le COVID. So there are a lot of conspiracies plus cultural norms as the impeder is success yokuthi umuntu wonke avaccinate.
Esigabeni sakho ngapho umi njani umumo, bayahlatshwa yini abantu?
Lapha ngikhona e-Ohio, uGovernor uDeWine usefake i-Vax-a-Million competition ukuthi every Wednesday for 5 weeks umuntu oyedwa uzawina $1 million, umuntu omdala, then abancane bayawina a scholarship for life. So ngiyabona abantu ngathiwa bayathutshisa ukuhamba ukuyohlatshwa either i-Johnson and Johnson, le-Pfizer or amanye lawo Moderna for right now. But lati lapha eOhio, I think we are around 60-something% with the first shot kuphela.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-416 belo mkhuhlane lo. Ibandla leMDC liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli Mnangagwa bakhulumene emhlanganweni abawenze ngeviki edluleyo. Inkampani yetreka ithi isadingisisa imbangela yomlilo othise ifekitali yayo kobulawayo kuthange. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.